Induna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi induna zikhokhele kunhlelo zegogorawundi. Enye njalo induna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegogorawundi nqabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaka Maphosa ngesikhathi segugurawundi. Unkosazana Sinekiwe Ncube uthi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi. Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano. Omunye njalo okhulume kulumbuthano ngumnumzana Walshman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba.